hayi kusasa singene empophoma enkulumane emakhokhoba lentumbane sinikeza osikhulile impuphu ama 10 kg awe roller mill lokhu sike sakwenza umnyaka ophelileyo siyakwenza futhi kusasa ngoba siyakubona sibili ukuthi COVID le ivalela abantu amathuba ivalela abantu abaningi ukuthi besebenze ivalela abantu abaningi amathubo ukuthi bethole into ezisizayo empilweni so kusasa umlando wethu ngo umlando olula kakhulu ukuthi sitshengise ukuthi siyabathanda abadala bethu so abadala sesibatshelile babesilindile kulezo ndawo esibatshele zona
likhangelele na ukuthi ukhetho lulakho ukuthi lungadluliselwa phambili nxa kuyikuthi iCovid iyaqhubekela phambili njalo ungasitshela ukuthi lingavumelana lakho yini lokho
hayi izanu vele yaziwa ukuthi ayithandi khetho izanu yaziwa ukuthi lapho kulokhetho kubuya amabutho kubuya abantu abasebenza nsika ukuthi bephambanise bengenele bencedisa leyo zanu so awusiwo umbuzo wokuthi namhla umuntu engathandabuza ukuthi ekhini ngoba kwavela kwakhulunywa ngu-Eddie Cross ukuthi akusoke kube lokhetho ngo-2023 into ayibhalayo emaphepheni liyazi u-Eddie Cross ngabantu be-Rhodesia Front abantu ababesebenza lo Smith njalo siyakunanzelela ukuthi abantu ababesebenza lo Smith kakhulu bathanda i-faction le ezanupf ethiwa yiLacoste so ungamuzwa u-Eddie Cross ekhuluma ukuthi akusoke kube lokhetho likunanzelele khonokho libamba amazwi wona lawo ngoba yinto elalelwa yilaba abalandela i-faction yeLacoste so sikubona thina ukuthi sebegqile kukhonokho ukuthi vele kungabi lokhetho othuzananzelela ukuthi abantu abangena ama-church athandwa ngumnangagwa abayalelwa ukubuthana abantu bezanu PF abayalelwa ukubuthana indlela abantu abahamba ngayo ngezimoto emgwaqweni kuyenza ukuthi kube lula ukuthi iCovid-19 leyo imemetheke uzananzelela ukuthi lapho umthetho obamba khona abantu abayephula umthetho lo kubanjwa abantu beMDC so kutshengisa ukuthi ngabe ngavalela ukuthi ukhetho lungabi khona kuyabe kuyikwesaba iMDC Alliance kuyabe kungasonto ukuthi kuthiwa abantu bafuna ukuvikela uZulu.